hauna budlelwano phakathi kwahulumende weZimbabwe nohulumende weBrithani. Kule ndlela yokuthi umuntu azidingelela umsebenzi. Ungakhangela umbikolwana umbalisi okhangelele ukuhola imali encane nxa elezinye izinto ezingenelanga ezifuna eBrithani uzabe hola isilinganiso esingafika kubo £20,000 ngaleyo ndlela. Sizathola ukuthi nxa kungumbiko olesiqiniseko esihle baningi ababalisi abazakhangwa i-£20,000 nxa beqathanisa le-£30,000 RTGS etholwa ngabantu eZimbabwe.
i-£20,000 ngomnyaka kumbe utsho ngenyanga?
i-£20,000 ngenyanga nxa be umbiko uchaza. Konoku kuzasiyenza ukuthi sibe lokuhlupheka okukhulu, ikakhulu izikolo vele sikhala ngokuthi kathesi uhulumende nxa ekhuluma ngokuthi uzaqhatsha 7,000 kusho ukuthi kulaba abavele sebeqhatshiwele abangaqhatshwa iningi lizabona kungcono ukuthi liye eBrithani liyezitholela imali enhle babuye mhlawumbe sekulokungcono abalakho. Ngezinye indlela khonokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu kanakekeli izisebenzi. Okukhulu nxa singabuyela endabeni yeRwanda, uhulumende wethu waphendula esegxeka abantu abanjengabo Obed Masaraure, abantu abanjengabo Joe lo Secretary General we-Educators Union eZimbabwe esithi ngabantu abalamanga. Kodwa nxa sikhangela kusukisela umnyaka uqalisa kuze kufike lamuhla, umuntu osekhuluma amanga kakhulu nguhulumende ngoba sike saphendisa ukuthi kuseyafika uJune wonke umsebenzi seZimbabwe esikahulumende sizabe sesiholiwe dollar. Uhulumende ke kufika lethu isikhathi wathi kalayo i-US dollar. Kodwa kathesi nje kungakadluli amalanga amanga thola uhulumende benikana inkalakatha zezimali abazijontileyo besithi ngamaloni. O-MP bebanikeza ama-40,000, deputy minister bebanikeza ama-350,000, uminister bebanikeza ama-500,000. Ngikhuluma nge-US dollar. Okuyikuthi imali ikhona kodwa kabafuni ukuthi izisebenzi zinikezwe le mali. Kulula kibo ukuthi umuntu ahlale eguqile phansi ecela ngoba umuntu enxa esenikeza imali yokuthi ayenze izinto uzazimela kuhle. Nababalisi babathembisa ukuthi bazababhadalela ingane zabo kodwa kuphela ozaba lesiqiniseko sokuthi le-birth certificate nani nani yomntwana. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Indaba ye-Rwanda afuna ukuyifaka egcekeni ngoba engayifaka egcekeni abantu bazaba lolwazi olukhona. Kodwa-ke eBrithani nxa umbiko uvela ibe bedandalaza ukuthi umuntu azibonele azikhethele ukuthi lokhu ngiyakufuna kumba ngikufuni.
Kudaba lwemali lezi zebhonasi elazithembiswayo selizinikiwe yini?
Ibhonasi elayilenziswayo funa ikuqacile thina njengensebenzi basifuna 500 njengomboloyo ukuthi nxa sasiyabe sinikeza ibhonasi umbalizi wayekumbisebenzi kahulumende sasizabale 1,008 US dollars. Kodwa uhulumende wabuyela emuva waya kuthi umholo wethu asinikeza wona lo i-80,000 RTGS ilingana le-87 US dollars.